nje ubuhlobo so ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ubuhle bakho ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ubuhle bakho ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ubuhle bakho ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ubuhle bakho
wentombazana kutheni umuhle kanjena ubuhle bakho benza indoda ilande izinkomo esibayeni bese ngitshela bomalume ukuthi nangumuntu engifuna ukuphila naye ngimenza umama wezingane zami umfela ndawonye wami
ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ubuhle bakho ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ubuhle bakho ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ubuhle bakho ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ukhanye bomnyameni ubuhle bakho
Ukhanye bomnyameni, ukhanye bomnyameni.